Nechocho ndiri mu Washington DC.
So kuyisikhathi sindaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 21 Zibandlela 2021 ngokhakhethe Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
bethu akade sisebenza lawo, akade besebenza beqamula isekelo esephathi yethu e-constitution ye-MDCT. I-constitution ayisiyonto okumele ukuthi uyiqamule, bona bebeyiqamula izikhathi zonke. So sikhona sifuna ukuthi asingeke sisebenze labantu abalokhu abaqamula i-constitution.
Unkosazana Thokozani Khuphe namhla utshele umhlangano lentatheli zindaba ukubana sebehlukene labecele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Nonzora. Ngenxa yokwehlukana kwemibono, inhlanganiso ezilwela amalungelo kazulu kwele-South Africa zikhuthaza uhulumende ukuthi athathe amanyathelo okuqeda udlakela olubhekiswe kwabokuza izizalwane zakulelo lizwe. Kuwoza Friday livivi silembali yomculi owaduma kususela iminyaka yabo-1970 uZex Manata obhubhe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unkosazana Thokozani Khuphe webandla le-MDCT namhla utshele umhlangano lentatheli zindaba ukubana sebehlukene labecele elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Nonzora kungenxa yokwehlukana kwemibono. Njalo lokhu bakwenza belandela isisekelo sombuso webandla. Ubathabile Masuku sithulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosazana Thokozani Khuphe namhlanje utshele umhlangano lentatheli zindaba owenzelwe eMcDonald Hall koBulawayo ukuthi yena ulandela isisekelo sombuso seMDCT, njalo yena labasekeli bakhe kabenzi okungekho emthethweni, ethi ngalokho sebesehluka nalecele elikhokhelwa nguMonzora. UMakhuphe uthi njengebandla leMDCT namhlanje bazisa uZulu wonke waseZimbabwe lomhlaba ukuba sokusobala ukuthi uMonzora usephumile kibo.
Monzora has now formed a new alliance. In addition to this, Monzora has already notified that he will contest the upcoming by-election under the MDC alliance. So doing, Monzora has fired himself. Monzora has now formed a new alliance. In addition to this, Monzora has already notified that he will contest the upcoming by-election under the MDC alliance. So doing, Monzora has fired himself.
Unkosikazi Nomvula Mguni ilunga lephalamende uthi abafuni ukuthi kube lokuhlukanisa abantu kubandla labo.
Ubuhlungu obukhona ukuthi thina sifuna i-inclusivity ukuthi abantu bonke kababe khona ngoba le project yabantu. Kodwa nxa sokufika isikhathi sokuthi those that are in power sebesehlukanisa abantu bakhethe abanye abantu abangakhethwanga ama structures ayikusuka kusithupi. Yikho esikuzamayo ukuthi hayi thina sifuna ukuthi abantu bonke babe phakathi ngoba this is a people's project. Batsho bona ukuthi bafuna siye ngapi, senze njani, ngoba abantu abadubekayo yibo ukwedlula maybe thina the ama leaders.
Umnumzana Samson Mpeni owebandla le-MDCT engumabhalani wakoBulawayo uthi bayamsekela uMakhuphe ngokuthi sokwanele.
Thina inyathelo elithethwe ngumama leli yilo vele ade silikhalela lanini lanini. Sisukela ku-extraordinary congress kwaba lezinto ezabanjwa ngendlela engasiyo emthethweni we-MDC. Umthetho we-MDC ule ndlela okuphawula ngalo ukuthi uma kusenza ukhetho luyenziwa ngale ndlela. But akusayenzakanga lokhu. Kwaba lezinto eziningi ezasiyenza sagcina sesingasakwazi ukuthi siseseyithi MDCT yini esafoma iparty sidinga lathi ukuthi sibe lomahluko lamanye amabandla sithathe uzibuzi. So ngalokhu thume upresident ukuthi no, enough is enough. Asisebenzi lamasela, thina sizasebenza lo muntu olandela i-constitution.
Osakhulayo unqobizile moyo eyisikhulumeli sabatsha ebandleni le-MDCT uthi uhambo abaluhambe lomakhuphe selufike lapho okubajabulisa khona.
Lolu hambo esiluhambe lomama iminyaka yonke namhlanje sifike lapho olusijabulisa khona thina njengabontanga. Malali khangele mhlaka 27 indlela engatshaywa ngayo eHarare, ngitshayelwa ukuzama ukumisa udlame olwalusenziwa ngumunzura eriga i-election eletha abantu abangekho kuma-structures ababebabhasile. Sachaywa wakontinya lokhu esenza izinto ezi-unconstitutional, sikuningi sikubonile kade sikukhangele. So namhlanje lolunyawo oluthethwe ngumama olutsho lokuthi sizikhiphe ebantwini abangahambi ngendlela eyiyo indlela umhlangano ofisa ngayo, siyajabula kakhulu.
Laloba kunjalo, umnumzana Witness Dube isikhulumeli se-MDCT kucele elikhokhelwa ngumonzora uthi umakhuphe uphambana lesisekelo sombuso webandla.
Lolu hambo esiluhambe lomama iminyaka yonke namhlanje sifike lapho olusijabulisa khona thina njengabontanga. Malali khangele mhlaka 27 indlela engatshaywa ngayo eHarare, ngitshayelwa ukuzama ukumisa udlame olwalusenziwa ngumunzura eriga i-election eletha abantu abangekho kuma-structures ababebabhasile. Sachaywa wakontinya lokhu esenza izinto ezi-unconstitutional, sikuningi sikubonile kade sikukhangele. So namhlanje lolunyawo oluthethwe ngumama olutsho lokuthi sizikhiphe ebantwini abangahambi ngendlela eyiyo indlela umhlangano ofisa ngayo, siyajabula kakhulu.
Ezinye ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi okukhulunywa ngumakhuphe ukuthi uMonzura uyebhalisa kwabezeki esithi ungumkhokheli we-MDC Alliance kulakho ukuthi kumnike amandla okumxotshisa edale lephalamende. Kodwa kube nezinye njalo ezithi ulakho ukubhekana lenkinga njengoba incwadi zokuxotshisa abantu edale lephalamende kumele zilotshwe ngunobhala jikelele webandla uNkosazana Phori Nampariwa, yena ukucele likaMonzura. Iningi liveza ukukhathazeka ngokudabuka phakathi kwamabandla aphikisayo ngale indlela ikakhulu khathesi sokulungiselelwa ukhetho, hathi olwama-by-elections kuphela kodwa lalolo olomnyaka ozayo welizwe lonke. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje ngemva komhlangano kamakhophe lentatheli zindaba u-Ezra Chiswa Sibanda we-Studio 7 ube lethuba lokuxoxa laye echasisa kabanzi nginyathelo alithethe namhlanje lapho athe nguye osengumkhokheli we-MDCT ngemva kokuzixontshisa kukamnumzana Douglas Monzora kulo.
Lokhu esuke zile kusemthethweni ngokuthi silabanye bethwa kade sisebenza lapho akade besebenza beqamula isisekelo esephathi yethu iconstitution ye-MDCT. I-constitution ayisiyonto okumele ukuthi uyiqamula, bona babeyiqamula izikhathi zonke. So sigcine sibona ukuthi asingeke sisebenzele abantu abaloku abaqamula i-constitution. Sizamile ukuthi sicebisane labo, lami njengomsekeli ngazama ukuthi ngibacebise, kodwa ngabantu vele abangafuni ukucetshiswa, abantu abasebenzisa i-violence, abantu ababe behlukuluza abantu. So sigcine sibona ukuthi hayi sokwenele, asisakwanisi thina sasiza kumela laphana abayibo abahlonipha i-constitution yethu lalabana abangahlonipha i-constitution yabo. So thina lokhu esikwenzileyo kusemthethweni, okukhona kathesi yukuthi sokulamabandla amabili abe-MDCT, elinye ngilikhokhelayo, elinye kangazi ukuthi lizakhokhelwa ngubani njengoba besithi bale congress yabo yenale engalandeli i-constitution yethu abazayenza mhla ka-5 March.
Kuzenzakalani ngemva kokukhuluma lokho okhulume namhlanje, inkulumo yenze namhlanje?
Sisuka lapha thina sesilungiselela i-congress esemthethweni eku-constitution. So sizaba le-national executive, sibe le-national council eyiyo ezaphuma lendlela eyokuthi sizahamba njani sisiya ku-congress, ngokuthi thina sifuna ukuthi silandele ku-constitution okhuluma ukuthi ama-ward azayenzwa nini, ama-branch azayenzwa nini, ama-district azayenzwa nini, ama-provinces azayenzwa yini, then sibe sesenza i-congress. So khathesi yikho esesikhangelane lakho, yikho esifuna ukukwenza, ngokuthi sifuna ukwenza i-congress esemthethweni. Wonke umuntu ozabona ukuthi khona izinto eziyenziwe ziyenziwe egcekeni, abantu bonke bejabule, ubukhokheli obuzakhethwa khonapho sibe kwazi ukuthi yibukhokheli uqobo.
Uzasalukhona yini njengelunga ledale lephalamende? Kungenzeka ukuthi uMonzora athi sengixotshile makhophi, uzathini?
Akulanto enjalo, njengoba ngikhulumile ukuthi iphathi le isilamahlandla amabili, iphathi yona le iqamuke phakathi, kwaba lelinye ihlandla laphana, kwaba lelinye ihlandla lapha. So akule linye ihlandla elingathi liyaxotsha elinye ihlandla. So mina ngizaqhubeka ngisephalamenti, ama MPs azaqhubeka ese parliament. So yikho kumele kube khona ikho libonile ngizange ucebisa amanye amabandla ama political parties ngacebisa le parliament njalo ngacebisa le minister of local government ngacebisa le minister of justice ukuthi siyalicela bakithi alike liyekele ukungenela indaba zethu iparty leyi isiqhamukane phakathi so kumele ukuthi khona lisithithe ngendlela efana nayo so yikho esibukhangeleleyo and sizahlala se parliament umsebenzi wethu ngokuthi sibone ukuthi siya represent amaZimbabweans
so uhlukuluzwe kakhulu kulezi zombangazwe uhlukuluzwa kakhulu kabanye bekugijimisa kabandle libusala lokuhlukuluza leli bandla lakho la lokuhlukuluza ela kusasa lakho kweze mbangazwe limi njani sozagcina uchile yini ngindla ukuthi uyahlukuluzwa
mina ngazimisela ukuthi ngifuna ukuthi ngisebenzele imbuli yeZimbabwe ngibamelele nibone ukuthi khona imuli yeZimbabwe siyayithatha sihambe elizweni sihambise eKenani lapho kuloluji khona lochaba sibahambise lapho kulemisebenzi lapho kulemizibhedlela ezilemithi lamadokotela lapho abantwana abazahamba ezikolo lapho imuli zonke ezizakuba lempilo ezinhle so akula lapho engiyakhona ngifuna ukusebenzela amaZimbabweans ngifuna labo bengisebenzise ngibe ngumkhokheli wabo oqobo ozabasebenzela ukwenzela ukuthi impilo zabo zijinje
Kula mafungafunga ukuthi ke uNelson Chamisa singathi ngu MDC alayizoba siyazi iparty yakhe uthi ke kufunde ke sihlangane ungasebenzela inxamathi hey mama makhupha sike sihlangane sisebenze sonke
okwakhathesi thina njenge MDC sikhangelela iCongress okumele siyenze ekuConstitution so kusukusela namhlanje kusiya phambili sibhizi sifuna ukuthi silungise sifuna ukuthi siqocile sayenza ama branch sayenza ama ward sayenza ama districts sayenza ama provinces sibe sesiya kuCongress so kwamanje yikho sikukhangelele
ayeza ama elections njalo ukukhuluma ngawo kathesi lo kuthiwa ama by elections ibandla lakho liyancintisa lapha yini le MDCT
ibandla le MDCT lele sengilikhokhela kumina kathesi alingeke lincintise ngokuthi ama nominations angu lesithathu mhla ka 26 thina kathesi sesikhangelele ukuthi silungisele le Congress siye phambili but 2023 sikhona siza contest
uzulu wonke olalele emhlabeni angaka okulandelayo bolandela ke ibandla lakho ngabe sesihluphekile kakhulu bese sihlukumezile ngento ezenzakalayo ungathini ngoba qiniso sithini
engakuthanda ukuthi ukuthi khona ngithanda ukuthi ngibonge ama members ethe MDC lamaZimbabweni zonke ndijikelele ngosekelo abasinika lona ngisithi bakithi ngicela ukuthi lihlale lilokhe lisisekele mina njoba ngikhulumile ngisisebenziseni ngifuna ukulisebenzela amaZimbabweni amahle linginike ithuba ngilisebenzele ngenze lokhu nami ngikufanisayo ukuthi ngilwise ngibone ukuthi impilo zenu ziyatshintsha
uNkosazana Thokozani Khuphe ngumkhokheli welinye lamacele awe MDCT lapho ke limuzwe ixoxa lo Ezra Chisa Sibanda ekubulawayo abogatsha lezempilakahle babika ukubana ngokutshona kosukulwa izolo kwabahlolwe i-COVID-19 abantu abangamakhulu phose amane 397 batholakale beligciwane leli elibulele abane asebehlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 sebesedlula izigidi ezine 4.2 million kuthi asebehlatshiwe amabili sebeyizigidi ezidlula ezintathu 3.3 million kulabazi inkulungwane ezidlula amashumi amathathu lenxenye 35,554 asebehlatshwe elesithathu elebooster inhlanganiso ezilela amalungelo kazulu kule South Africa sezikhuthaze uhulumende ukubana athathe amanyathelo esiphayiphayi ukujezisa inkokheli zamabandla ezombusazwe lamaqembu omphakathi asesungule ihlelo zodlakela olubhekiswe kuzizalwane zakwamanye amazwe uthuso kumalo usipha lolu daba esejohannesburg kwele South Africa
inkokheli zenhlanganiso ezijeneyo lezi ziqhuba umhlangano wezindaba ejohannesburg lapho ezule khona inkokheli zamabandla ezombusazwe okukhanya ziququzela ukuhlaselwa kwezalwane zakwamanye amazwe ensukwini esanda kwedlula umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema ube ngena endaweni zokudlela esethesa lezi ndawo umlando wokuqatsha izalwane zakwamanye amazwe okwedlula ezakwele South Africa umkhokheli webandla le-Patriotic Alliance umnumzana Gayton Mackenzie nomkhokheli webandla le-Action SA umnumzana Herman Mashaba badume kakhulu ngezikhathi zokhetho amabandla abo egiya ngokuthi enganqobekhethweni lwezabelo ababa manyamazwe abaselizweni ngokungekho emthethweni bazadudulwa babuyiselwe ekhaya. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Foundation for Human Rights unkosikazi Sarah Motha uthi bemangalisa ukuthi uhulumende namapholisa benza sengathi ababona ukuthi lezi izenzo zizabangela uhlaselwa nokubulawa kwezalwane zakwamanye amazwe. Isizalo seZimbabwe unkosazana Viki Ajiti utshela bezindaba ukuthi ngempela viki izalwane zeZimbabwe ezithengisa erenkini yebhara eSoweto zithathelwe impahla zazo, abanye batshiselwa kuthiwa abaphume baphele kwela South Africa.
Bona uma besho bona ngawo abamazwi bathi kumnyama phambili kumnyama emuva, abazi ukuthi benzeni baqalephi. Bonke bathi bona badinga nje usizo lokuthi bekwazi ukubuyela emakhaya kubo, abasafuni nje into ebahlanganisa lento zalapho because bengaze berelocate kanjiswe kwamanye amaprovince or bayehlala kuphi, maybe sebengalandelwa futhi yilokhu nje okubehleleyo. So bona badinga nje ama-resources ukuthi bayeqala kahle impilo emakhaya lapho ababuya khona.
Unkosazana Vuyanhlazi okhokhela inhlanganiso ye-Women in Diaspora Association ukudaza inkokheli zomphakathi eziphikisana nokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe ukuthi zingene emphakathini ziyekhuthaza ukuhlalisana ngokuthula kwabakwamanye amazwe ezalwane zakwele South Africa. Igqwetha lezamalungelo loluntu uMnumzana Gabriel Shumba laye owethule inkulumo yakhe kulomhlangano uthi okudanisayo yikuthi kusegcekene ukuthi amabandla ezombusazwe yiwo akhuthaza umkhuba wokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe njengoba lokhu kusenzakala ngaso sonke isikhathi sokhetho. Ele South Africa lilungiselela ukhetho lwezwe lonke oluzaqhutshwa ngo-2024. UMnumzana Shumba ukhuthaza uhulumende ukuthi abize umhlangano wesiphangiphangi nenkokheli zomphakathi ndawonye lezinhlanganiso zezizalwane zakwamanye amazwe ukuze kutholakale isombululo salolu hlupho ungabonakali. Le yinto egcizelelwa isizalwane seZimbabwe uMnumzana Dumisane Leah.
Indlela yokukwenza ukuthi basebenzisane labantu be-Department of Labor ukuthiwa ngama-inspectors. Ama-inspectors yiwale mvumo yokuthi akhulumisane lomqatshi ambuze ukuthi lapha uzuqatshi amaZimbabweans ayi-26 waqatshi abantu base-South Africa bayi-8 kuphela wakwenza kanjani. Thina into esingayithandiyo nge-Operation Dudula ukuthi bathathe umthetho bawufake ezandleni zabo ngoba kuphula amalungelo abanye abantu.
Kodwa uMnumzana Siphiwe Shabangu isizalwane sakwele South Africa ebesikulo umhlangano simele uhlelo Operation Dudula ubetsha phansi ngentonga esithi lolu hlelo luzaqhubeka.
So as Operation Dudula we are not xenophobic, number one. We are addressing the issues and we work hand in hand with law enforcers because actually we are pushing them to do their work. Those people are undocumented, they are here in South Africa. They must go back to their country. Abahambe, we are unapologetic about that.
Imizamo yokukhulumisana lesiphathamandla sakahulumende kwele South Africa kanye lowezimbabwe ngokuhlukunyezwa lodlakela oluqondiswe kwabokuza yehlule njengoba bebengaphendula incingo loma imibiko ethunyelwe enkundleni eWhatsApp kumakhalekhukhwini. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kulive Talk lamhlanje sikhangela udonselana usebandleni ele-NDCT phakathi kukamnumzana Douglas Nomzara lomsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khulu. Izakhamizi zakoBulawayo sezikhuthaziwe uhulumende ukubana alungisise imigwaqo kuleli dolobho ngokuphangisa kulandela ukwazisa kwekhansili yaleli dolobho ukubana isimise uhlelo lwayo lokuyilungisisa ngenxa yezulu elina kakhulu. Uhulumende yena wazise ngenyanga edluleyo ukubana uzalungisa imigwaqo elishumi koBulawayo. Iningi kuleli dolobho likhala ngokuthi imigwaqo isimagodigodi njalo ayisahambeki. Uyintungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxa lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Ambrose Sibindi.
Uhulumende vele olomlando ukuthi ngesikhathi sobunzima esinje esibhekane lelizwe uhulumende kufanele olomlando ukuthi akhuphe imali ancedise inhlanganiso ezingathi zithwele kanzima ikakhulu ezinhlanganiso ezingaphansi kwayezingathi ngama-parastatal inhlanganiso lezi njengamaspara ama-local authorities kulomlando ukuthi ancedise ngemali. So ke leso sinqumo esesithethe ukuthi uhulumende adinga imali alungise imigwaqo ethile kuyisinqumo esihle ukuthi sincedise umasipala vele okhanya idonsa ngefalasi ngoba imali engelayo. So uhulumende ngancetha kuleyo mgwaqo. Sibona ukuthi uzancetha la ukuthi kuphuke kuse phambili njalo uhulumende sithi ukuthi vele kufanele kwenzakale ngoba abantu zananzela ukuthi ama toll gates le mali ecollectwayo kuma toll gates lapho ezimoto. Yakhona abo kubulawa nqa uphuma imgwaqo. Siyananzela nqa uphumise ngabe plum uphumise eGwanda. Pumse hararo, pumse forest, kona hape tuzan lati, kula matolkes, kusichu kuti tinanje, imota zedzeza kamza kubula wa ngas pumani kwa ngane tropeni. Siya patala matolkes. So geleo maru hulumendlo, kufaila ipla wa peki, ibu ye peki giti. So siti logo nzwa wa hulumenda hai, feli kufaila wenz. Ende vestelu kuti ngagwe ya fuma. Atate fite mimu kwa kube mne ula lea ikambleo, uwenze lukute nganye sinu etisege nge toropo.
Ikhona yini imigwaqo ongathi ingcono iyahambeka kumbe ngamagodigodi yonke yafana nje?
Imigwaqo engcono uhambeka yile imigwaqo emikhulu kakhulu. Iye sibona ngathi kuyahambeka la nxa kusala amagodi lapha lalaphaya. Kodwa kade sokuqhanisa kunizulu siyananzela ukuthi la eminye nale emikhulu sokufanele uhambe ngonanzelo ngoba kuya amagodi avuke khona. Okuthi nxa umgwaqo ungajalanga ukusebenzisa ungagcina sulube sengozini. Onjengale imigwaqo emncane sibule ngena phakathi kwazitalada zezindlu. Hhayi emnenga kusahambeki, sibona kwezindawo umasipala la esihambe ekuthela inhlabathi kodwa ethiya kunjalo. Inhlabathi liyanazi izinqumbi-nqumbi ukuthi izakhamizi zona kube yizo ezizidilizelayo. Ngibona ngathi khonokho le ngasikhanyela ukuthi umasipala kube ngumye olungisa leyo mgwaqo kodwa-ke nxa esethela inhlabathi izakhamizi zilungisela kungenye indlela. Lanxa sithi umasipala kulungi kodwa kungcono ngoba abantu sesizazama ukuthi asizicithele leyo nhlabathi siyifuqafuqa ukuthi amagodlana amakhulu ahambekiyo kuzama ukuthi kunyatheleke abantu bahambe.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Asenelisanga ukukhuluma lomphathintambo obona ngokuhamba kwezimota lokulungiswa kwemigwaqo umnumzana Felix Mona. Okwamanje ukuthi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende weleMelika.
Ngokuqhamuka komkhakha omutsha we-coronavirus obizwa ngokuthi Omicron variant kanye lezinye inhlupho ezibhekane lomsebenzi wezempilakahle emazweni omhlaba okugoqela ukusilela kwamajekiseni okuzivikela kulolu bhubhane awama-vaccines, umhlaba usufikile esibangeni sokudideka ingqondo ngendlela zokumelana le-COVID-19. Kusho unobhala obona ngezobudlelwano bamazwe omhlaba leMelika, u-Secretary of State Anthony Blinken, embikweni asandukwethula. Ngalesi sizathu leMelika selikubone kufanele ukuphathisa inhlanganiso eziyisikhombisa ezikumsebenzi wokumelana le-COVID-19 ngamadola edlula ingxenye yesigidi $580 million phansi kohlelo olwe-American Rescue Plan Act. Lokhu lwaqalayo uhlelo lokuhlaba abantu amajekiseni okuzivikela eleMelika lenelise ukwabelana lamanye amazwe edlula ikhulu. Amajekiseni lawa izigidi ezidlula amakhulu amathathu $350 million vaccine doses. EleMelika liphathise njalo abangani balo ngamadola phosa ngamashumi amabili amadola $19.6 billion emsebenzini enjengezempilakahle, kwezenotho kanye lakwezinye inhlelo zenhlalakahle kaZulu ukuze benelise labo ukumelana le-COVID-19. Ukumemetheka okwenze umhlobo wegcikwane leli owe-Omicron kuveza sobala ukuthi kumele sonke sibambane siqinise imizamo yokuqeda lolu bhubhane. Njalo kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi asivikelekanga okwaneleyo nxa sonke singazivikelanga, kutsho u-Secretary of State Anthony Blinken embikweni wakhe. Ngokwengeza uncedo lwamabhiliyoni phose afike kumakhulu ayisithupha amadola $580 million eleMelika liveza ukuzinikela kwalo kulumsebenzi wokumelana lo bhubhane lolu. Lesi sikhwama sigoqela izigidi phose ezingamakhulu amathathu zamadola $280 million eyanikezwa inhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-World Health Organization. Izigidi ezingamashumi amahlanu zamadola $50 million eyenhlelo eziyabe ziphuthuma zokumelana le-COVID-19 ikakhulu kumsebenzi wokucubungula leli gcikwane kuma-laboratory testing. Kube lezigidi eziphose zifike amakhulu amabili zamadola $170 million eziya kuhlangothi olubona ngenhlelo zabantwana olwe-United Nations Children's Fund ukuphathisa umsebenzi wokulungiswa kwamajekiseni okuhlaba abantwana ukuze labo bavikeleke kuleli gcikwane. Izigidi ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu zamadola $75 million izaqondiswa kunhlelo zenhlanganiso ye-Pan-American Health Organization ukuphathisa ukuqinisa ukusebenzelana emsebenzini wokucubungula lokuqondisa kwenhlelo zokuhlatshwa abantu ijekiseni le-COVID-19 vaccine emazweni asemhlubulweni owe Americas. Izigidi ezingamashumi amabili zamadola $20 million zizaqondiswa kunhlelo zezonotho kunhlangothi olwe United Nations Development Program. Ezinye njalo izigidi ezingamashumi amabili zamadola $20 million zizaqondiswa kuhlangothi olwe United Nations Population Fund kunhlelo zalo zokuphathisa omama abazithweleyo lengane zabo ukuzivikela ku-COVID-19. Izigidi ezilishumi zamadola $10 million izaqondiswa kunhlelo zokulima olwe Food and Agriculture Organization kunhlelo zokutholiswa kwabantu ukudla lokuzivikela emikhuhlaneni engasabalala ithelelanwa phakathi kwabantu lezifuyo. Izigidi ezinhlanu zamadola $5 million ziqondiswe kunhlangothi olubona ngelungelo labesifazana olwe UN Women's Programs uze lwenelise ukuqhuba inhlelo zalo eziqondane lokumelana lohlupho lokuhlukunyezwa ngobulili i-gender based violence. Yonke le mali iveza sobala ukuzinikela kwelemelika lozulu wonke waleli lizwe ekuboneni ukuthi amazwe omhlaba ayathola okungasiza ukuqeda lolu bhubhane njalo phansi kwezimiso zikamongameli Joe Biden zokuqeda i-COVID-19 emhlabeni jikelele.
Lolo bekuludaba oluveza imibono kahulumende welemelika. Kuwoza Friday livinye silembali yomculi owaduma kusukela ngeminyaka yabo 1970 uZex Manasa obhubhe izolo eHarare ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wemvukuzane. UEzra Chisa Spanda usethulela lolu daba.
Izwe leZimbabwe selilahlelwe kakhulu ngokushona kukababa uZex Manasa. UZex Manasa thina besimazi ke engumculi ke ecula ingoma ezazijabulisa abantu engelangeta betshaya.
Yacula yaduma kakhulu yamenza udumo lwakhe lwamemetheke kakhulu ke esigabeni seMathebeleleni. Ingoma yakhe liyana ke iqembu le-Highlanders amahlolanyama ethi Highlanders sizwa ngokunqoba sizwa ngokusikowa i-Highlanders siwinile asihambeni siyenatha badoda. Ndona libelimazi ke abaningi ukuthi usukele kudala seleminyaka ke efike phose ke edlula ke amathumi amahlanu 50 years ekulezo zomculo abane babesazi ingoma zakhe lezana ke othihovu othi ngwathinonyaka thina majarina noda thihovu. Zake le ingoma ke wabuya uzocula ke ingoma sisebenza kakhulu labo baba omhlukuthi lingakhohlwa ke balaleli ukuthi ke iminyaka lo inyanga kayona le kazibandlela inyanga kaJanuwari so sihlala silahlekelwa ngabaculi abaloduma kakhulu yamkhumbula umhlukuthi ngo-2019 likhumbule kubaba ke uBrayuma sekela naye ngo-2018. UZex Manasa ke ebe ngumuntu ngazi khuluma ngento zokucula lezi babe sezokuthi umculo omculo bekungasetshenziswa lezi zinto zamakhompyutha bebechaya ikatari njengekatari babuye bachaye isigubhu njengesigubhu babuye chaya ingungu njengengungu babuye bacule bahlanganise ke amazwi abo kube sokuphuma ke umkente wengoma urata ngokwawo. umsebenzi osenziwa abantu abanjengo Zex Manaza. Uzex Manaza udumalayo ukuthi ukhulisa abantwana bakhe kuwokona kwezomculo. Bayacula bonke abanye bahlala ke eBritani, umunye usekhaya, kodwa ke ngendlela abakhulise ngayo bonke bayacula belandela ke izenzo zikayise. Ngimele isitho 7 inkobulawayo igama lami ngiyeza Jesus ba.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje oluvalelisayo umkhathi zesitiringaya sithi libe lempela sinto elithukela.